olamukela emoyeni ngenjabulo nguntu ngamile inkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
indlala ke iyesabeka lonyaka yebo kahamba izulu selibuyile kodwa ke abantu libuye singathi ke isikhathi sihambile ukuthi kulinywe kuthole isivuno abantu baze kuzohlupa ngoba khathesi ngijona ngikhuluma nje ngo-January abanye lokhu belima
Udubo lwendlala elizweni lubikwa lokhu luqhela ngamandla okusekelwa ngumbiko wenhlanganiso ye-WFP ethi balokudla osokusele okokwabela abalambayo okwenyanga eyodwa kuphela.
Ebe kukhona ngo-giveaway, o-stop sign, o-pedestrian crossing. Yiwo izindlela ebezisincedisa ukubana sivulelane izindlela sidlulisane. Kodwa kwenza kube slow okumangalisayo. Abanye bengenela abanye.
Idolobho le-Plumtree seliza kuba lezibane zama-traffic lights ezitaladeni okwakuqala kumbali yalo.
Uhulumende weMelika unxusa abasakhulayo bemazweni awezwekazi le-Afrika ukuthi baqale ukubhalela ukungena kuhlelo lwalonyaka ole-2014 Obama Administration Young African Leaders Initiative.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele iWorld Food Program ithi eZimbabwe libhekane lendlala enkulu engazange ibonakale eminyakeni emihlanu edluleyo njalo ithi okwenza umumo ube mubi kakhulu ukuthi ukudla ekwabela uZulu sokuzaphela Ilizwe lidinga ukudla okungange 2 million tons ngomnyaka kodwa uhulumende uthokwa manje kule 300,000 tons kuphela eziphaleni zakhe. Ukuze sizwe umumo wendlala endaweni ezijiyeneyo zelizwe sixhume isakhamuzi seBinga South. Unkosazana Angelina Moyo lesakhamuzi selowagwelo umnumzana Ezra Chisa Spanda oyintatheli zindaba elodumo njalo osengusopolitika. Usibanda usungula linxoxo.
Ungakhangela ngapha ngaselwagwelo indlala ke iyesabeka lonyaka. Yebo kahamba izulu selibuyile kodwa ke abantu libuye singathi ke isikhathi sihambile. Ukuthi kulinywe kuthole isivuno abantu baze kuzohlupa ngoba khathesi ngijona ngikhuluma nje ngo-January abanye lokhu belima. Ujenwa sasimazi kudala kwa isikhathi ukubana ngase sidla ihlobo abaningi. So sethemba ubana ke nxa uNkulunkulu ebuzile izulu lingahambi abantu hayi bazafuna. Kodwa ke ngokwazi kwethu ukuthi ke umuma omkhathi uhamba njani. Indlela sibili ngabe qinisile ukuthi lo nyaka ke uzalandwa kakhulu eZimbabwe. Izinhlelo ziyazama ukuthi sizane lapha laba nentandane. Kodwa ke izikhoma ke zifitshane. Indlela ikhona siyaqambelana amanga izaba khona okunzima ekhaya.
Ma Moyo kunjani eBinga South?
South nje ubaba nje la esitho lathi khonapha vele sibhekane lohlupho lololo izulu yelizile sibili but vele lokho lathi khonapha siphakathi kokuphishini kasilima nje kusanda ukuthi okusungule ihlelo esinalo vele olusiza abantu lololo silesevu yodwa and isevu liyana kayithathi abantu bonke abadubekayo nabasele vele baphandle
Siyazi baba Spanda ulohlelo lapho oncedisa khona intandane ikakhulu ngokudla langezinye indingeko akulanhlanganiso yini ezizimeleyo ezikuncedisayo ukwenza lokho
Lokho nje bengikwenze ngikwenzela abantwana eyayikwenze ukuthi vela ke isikhwameni sami kula muntu owangisizayo kulabanye abangani babalutshwana ngaphesheya kolwandle babangithumela okuncane ukuthi ayisiza kuphela abantwana bazi iqinise ukuthi ke izinhlanganiso zisuka bese zikhangela zibe lokwesaba ukuthiza ukuthi hayi ungakhanya sisizala lo muntu onje kuyathiwa ke sokungezwe ipolitiki zona zingazo zepolitiki kukanti thina abaningi esisebenzayo asisebenzela ithiwa into zepolitiki sisebenzela isigaba sakithi inhlanganiso zikhona lezo zikhulumayo njengo-World Food Program ikhona usizo lukhona ngalezo World Food Program zenza abantu basebenza igadalala under lokho kuthiwa i-Food for Work Program ungakhangela nxa abantu bezanikezwa i-$4 ngenyanga bona vele belambile besiyagibha begebha imigwaqo belungisa ama-bridge kodwa bayinikezwa i-$4 noba le beans namafutha bachathekelane kancane okuyinkomishanyana kambona ukuthi lokho-ke kungadala umehluko empilweni zabantu abantu bayalamba la bantu
Emuntwini ongasebenziyo mamoyo njalo ongatholiyo ukudla mhlawumbe okuvela kunhlanganiso ezizimeleyo khona ngapho eBinga isuka ibe njani impilo
Vele lapha kuba nzima baba vele sihlezi njengenyamazana vele ikupha ngusala kuphela umuntu uyayiqeda iziki sibile ngasazi siye emlonyeni ithwasa akula lutho vele akulasizolu njengalololo ukuzibonela nje kuphela and ukuzibonela kwangikhona kusokuyukuthi omakhelwana la bekusize bekusize vele akula le nhlanganiso zangikhona kasiziboni thina la
Uke wakhuluma Sibanda kuFacebook ngemuli ekhokhelwa ngontombazana oleminyaka elithumi oyintandane. Imi njani impilo yabo kahle kahle nxa bevuka ekuseni lize liyetshona ila?
Lo mntwana into ayenzayo kubana ke akhangile abanawo akabaphele. Ahamba ekukhake kathi kulezi nsuku ngani kule mpidanyana aye basuke abaphekile. Naye ngani ke zwakho hlamgezise kube labanye abalozwela abayiyo bagijikela lapha lalapha abakutholile kuncane ukuthi bamsize lo ntombazana kube labo makhelwane ke abangogogo labakhulileyo abayi babamkhangelelayo lo ntombazana mayese esikolweni asebekhale lo mntana omncane mayebuya uyabuya amthathe abe ngiyo omondlayo fromkhangele ambhekele ususukumangala ukuthi ke izinkokheli zona ezikhona laba bamela abantu kabakhangeli yini abawucabangayo nxa bekhomba nge-development lani bacabanga ukuyezikhwameni zawo
mamoyo khona ngapho njengabomama kalitshayelani izimali yini emaklabhu lapha lincedisane ukuthenga ukudla
ukutshayelana kwangikhona abantu bazisuka sesephansi kakhulu because sixubene silabantu besitoneni silabantu besindebele silabantu besitongeni so into zangikhona lapha yikudonselana thina njengamafazi kade silohlelo lana olewisa and miso so yilo kade lusithi lona lufuna ukuthi ludonse njaba omama ikwazi ukuthi bazenzele so kade sidinga ukuthi kunabomama labo abafuna amaprojekti okuncediswa kufati imali ukusatha abadlayo
Unkosazana Angelina Moyo yisakhamuzi seBinga South ubexoxa endawonye lesakhamuzi selowakwelo umnumzana Ezra Chisa Spanda